Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na.
Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli Zuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Ya la maqembu njana azoba amaqembu azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuleague. Kodwa ke akukho okumali sazokwenza azabodliwa iwina lapha lapha kodwa ke ay bona sibalisana namathimu makhulu njengabo Dynamo zabo yalindas nabo Cape zabo Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona loweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini yesishayamthetho ukuthi kakula muntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli Zuma akaphumi. Bathi labo abangani balezikhalazo ngomongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, i-committee elikhulu le-ANC, bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo owayengungqongqothi wezezimali labanye ongqongqothi. I-committee lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje base sabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelele we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelile Mkhize lapho abaphume khona besithi bona abahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqothi. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo bathi bona yinto yamakhiwa le nto eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engu umuntu omnyama esingakunanze esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamandebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samandebele engawubeka ngaleyo ndlela ukukhanya nganosekelo lukhonapho yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswanga kuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi so try to go jump status yeso kuthi ukuthi sokuyabanzima ukuthi lizwe le South Africa liboleke izimali emazweni.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umkhokheli wenhlanganiso ye Zimbabwe in South Africa ube khuluma ecingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano we-Congress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akubekwa ilanga kodwa sikhale ukuthi seseduze nje kuzokudlulinga ngezindlu ukuthi ngapi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhale ukuthi kwakhona ingaba seHarare ingaba kobulawayo akukaqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sika nkosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Baningi futhi abantu ephathini ebandleni ukuthi laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yoke sikhalele ukuthi wenawo wafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahlele bekhethe umuntu ozaphisenzeamawarisi.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla le-National People's Party obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazi omuhle.
Yeah, kunjani egwanda Mkandla? Sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Ekhangeni kunzima lapha abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zinde angithi bona babesigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona lekajana nani kajana nje ogajana uomtare masingo bwera usiya khona le ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sibili bebuya bezogwela lawo macimbi ngobana abemaningi Kodwa angithi lesikhathi sihamba ase siyala ngwayana kancane ephela. Kodwa ayibona ukuthi sibebalizile bagola njoba sijo lanxa ugolo wakhona okunye hayi awuseyigolo kwesikwazi.
Yikuphi lokho benza njani?
Uyabona ngomo lamahla bezilala leleyo indawo nendawo ilezinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbila nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelingani Kola babana sebebuya lamahloka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke lalokhu kuncinyane bade bashaya babhuce bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele aqale ayekelwe avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimbi abatuyadisela abantu aqale lokhu lamahlamvu icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhamba kungaze kwaphuma amahlambu laluhlaza kuphume ongathi ngamanzi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje lapha bapho benza ubuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza lezinto ezizilayeza kwenza ukuthi la macimbi la agcine elinyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani asezisukile eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu asezukwazi ukuthi zibanjwa njani yekela abanikazi benze into yabo wena usukuthola sowulungisiwe ngoba uyabe uthi ukubambanisa nekusasa labo kuqondane lalokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini babumkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamula izihlahla lapha
inkomo lo mthwakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwanga phansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi ukumele kwenzakale kodwa ngenxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yakhona vele kabayilandeli lolimi olukhulunywa vele ngabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labondwathi imdlala abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu kumele bakwenze ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingela amacimbi labo bengabuzanga ukuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhuku umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana leli zwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lani mahlabezulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vuso Mozi Mahlangu Wakuqala ukwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga. Kunjani
kodwa? Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa amadijala amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngamafeature.
Ye, uMinister wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo. Kodwa-ke okusuka kuphambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kwenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-mark display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Sizathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithesta ngo-3-4. Okuyinto enzima kakhulu. Siyakwazi thina njengabosuzemfundo ukuthi-ke umntwana olesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esizwe esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuthini batheze ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ukanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu angene ekuthini aze ayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okwezayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibhalele ephalamende, sibhala i-petition sibacela ukuthi hhayi abanembijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo lelitheme elipheleleyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudlalwa nje abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke xa kukuthi kungela amabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazihlele abantwana bengafundi asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hhayi, kule ngile sarekuhle balalela.
Hhayi, lathi sibonge. Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxela ukuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Bale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuqoqwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaqoqe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Yes, sibona ngani ngani Michael Stengsele umahluko zaba khona ngoba lolu luhlelo lwabo mama ngithi uthi kungabi lokubandlulana lokuthethana in terms of okwenzakalayo nje so sibone ngani umama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omnye lomunye adlale iphathi yakhe and secondly sibone ngani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo zikhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bakwasi akumelanga kubandlulula kodwa kase sizama ukukhumbuza ukuthi lokhwana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement funa ukuthi sifake i-pressure mdidana ukuthi kwenzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezuzana mdidana
kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama libone ngani abesifazana yibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaningi-ningi
kwelethu uhlelo lwabomama sigoqela labantwana sigoqela labagogekileyo omama njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela kwenzakala lebantwaneni especially abangamankazana abagogekileyo vele bale problemi naleyo yokuthi labo bathi bayabandlulula so sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku ku-2017 but sibone ngani i-progress yangikhona ingani phansi
liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane babuye bonke yini liyababona bamabandla ehlukeneyo liyababona benhlanganiso ezijiyeneyo bakhona yini abebandla lezanu pierre
siyababona bonke sesike sasebenza labo bonke ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhaji lapho mina angahlangana labo kuma-program esifanayo babeke phansi amabhaji phansi baphakamisa amabhaji abo kube ngumama so lapha singena ehlelweni lolo singomama singela bhaji lelane lokuthi ngowephathi kumbe ibhaji lelane lokuthi ngi-white organization even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sendaweni ezijeneyo amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi liba lo mkhosi omkhulu liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo but singakhala lingakhala liyi-one akuzwakali but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lixhabalale kuyadilika imzini so iphe sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathe sisikhuluma obaba yibo abaphethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubululwe khona esithi kukothiwe aba-intshaji bendawo zena lezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu so ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingasela ngoba ikibo baba so siyabadinga obaba ukuthi basisekele siyabadinga obaba ukuthi sibe labo siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo la kusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho
sibongele ukuxoxa lawe kuhlela
hhayi lami ngibongile kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Thandiwe Ngwenya umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile. Okwezemidlalo isizini yemidlalo enguqwe ePremier Soccer League iqale ngeviki edluleyo ukuhlaziya imidlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius Jay Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nje ngeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli bayo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagahle ngoba isikhathi emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili. So athe sibathengile ama-players bayiplaye njenge-Rodrigo Mthuma bamthethe ku-Dynamos la yiplaye ama-players enye ngathi suke e-DRC enye ngathi suke e-Tanzania. So kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobona bedlala umdlalo owe-Zimbabwe National Army Charity besidla iplaye. Na maybe team is strong kakhulu la khona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni behlwa iCapes ngama penalty kodwa ayikona kuyathembisa kuyihalinda singoya lo nyaka sathi kuzohamba kanjani
ku Dynamos ke
kusobanzima iDynamos ngathi lahlele ngama players athile abeqhakathekile kakhulu ohlanisene umntuma labanye abaya abavile aba omnye ngathi umfana kalo uDintasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kulokana kuyilimaze kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluza ama-players anjengalawo abaphume baphandle so kona kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-Charity Shield Caps yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo le weekend edlulileyo badliwe kuhomu kulokana kutshengisa ukuthi kuzoqhubeka kukhane sikubona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatimaza besehambe ngoba thi singasikhani Caps Caps ngani strong izoshallenja ukuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo iza ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga sibadole eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nidlala kuhle kakhulu ngoba sibenela ku-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika bazaphika letha amathimu amane ngaze besehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City Lecholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL uwabona njani?
Ya la maqembu manjena azaba amaqembu lana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona ku-league kodwa-ke akukho okumali sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi ngibona ukuthi babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Alinders nabo-Caps nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurviva la ku-survivor ankhona kumele baqale kathe sudobha ama-points 1-1 ngoba ma bengasakwenzaka isizini ngaphela ebeyimi kakubi ukuthi ngoba sibe-relegate amathimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanye athi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke sikhandela amathimu amakhulu anjengo-Dynamos Anders ne-Caps ne-Platinum Stars lamanye nje siwazi iminyaka yonke ukuthi bazabuye phambili lamancane la kumele babobesiqine khona kusaqala khona.
Alo-ke ngu-Cassius Jace Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
ingoma 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 ka Sandra Ndebele ehamba lomzo 7 besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje igama ng Chris Gande lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.